Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 18 Ncwabakazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
So kulula kathi ukuthi ngikhangele lapha enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka kulabantu abangaka njalo abafileyo esikhangela ilogshit lale ekhansini. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi yi-business as usual sokulohlupho.
Obulawayo sokulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe yonke sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,308. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyisigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi. Okuyinto engafunakaliyo ngabe emakhotsi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho lokhu sokuvelile lapho.
Umthethwa ndaba kamanji eHarare wethule isinqumo sokuvimba unkosikazi Beatrice Mthethwa uqhubeka eligqwetha elimela intatheli zindaba elodumo uHopo Yochimono. Umhlangano omqoka webandla lamademocrats lakwele Melika oweDemocratic Party Convention uqale izolo ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezine 3848 abantu asebesinde ku COVID-19 eZimbabwe yabulala abalikhulu lamashumi edlula amathathu 135 ngothi asebefunyenwe belegciwane leli elizweni lonke jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5308 emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli besedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabililane 25,884 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolijini le-John Hopkins University liyakole Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula amashumi amabili 21.9 million abafunyanwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula eziyisikhombisa 774,769. Kuthi ke ukukhuphuka kwenani labantu asebefunyanwe bele coronavirus kobulawayo sokuchiya izakhamizi zalelo dolobho zikhathazekile. Ibulawayo kusibanga sesibili elizweni nxa kukhangelwa indawo ezilenani eliphezulu lababanjwa bele COVID-19 lingemuva nje kweHarare eliyilo idolobho elikhokhelayo. So kulabantu abedlula inkulungwane 1200 asebetholakale bele COVID-19 labulala abedlula amashumi amabili 25. Izakhamizi zaleli dolobho sezikubona kuqakathekile ukukhuthazana ukuhlonipha iziqondiso zikahulumende eze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lentatheli zindaba uNkosi Khona Dibiti owasungula umsakazo weCommunity Podium TV ojonge ukufundisana loZulu ngaleli gciwane.
Abantu ngomkhuhlane wecoronavirus kulokwethuka okuncane nje ukuthi khona abantu sebengikhona bebona ukuthi hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona. Njalo iCouncil yedolobha lakwaBulawayo isiyenze imizamo yokuthi khona i-ET breakdown ukuthi abantu laba bele coronavirus basendaweni ziphi endaweni lapho esihlala khona. So kulula kathi ukuthi ngikhangele lapha enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka kulabantu abangaka njalo abafileyo esikhangela ilogshit lale ekhansini. So konkana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyo esingathi yi-business as usual sokulohlupho lapha endlala kuwa. So ngizayenzani njengesakhamizi ukuthi khona i-corona le ingambambi njalo ingaspread ilula. Kodwa osokushota ke kathi ukuthi nxa kulento enjalo esigabeni kungenziwani njengesigaba not njengebulawayo njengesigaba semganwini kungenziwani ukuthi ama numbers la inga continue ekhwela njalo lawa abantu nxa siphila labo khona lapho baphila bengapi kwenzekwani njalo nxa sihlangane endaweni ezingamavinkilini so abantu kumele benzeni extra ongayisikugqoka amamask nje kuphela
sike sakhuluma labantu abaningi kobulawayo eningi labo bakhanya ngani bayakhalala ngalokho okwenzakalayo emalokishini besithi emalokishini bakhanya ngani abahloniphi imithetho ye-lockdown lokhu sekutshintshile na
akukantshintshi yamalanga la amabili adlulileyo bekungelamanzi emalokishini ngathi phose wonke ngoba ukhansili uthi ube le challenge khona lapha emanzini so izebhorane angikhulumi ngento yakudala ngikhuluma ngento engiyibone namhla ekuseni ngibhotabhota nje izibhorane kugcwele abantwana yibo abathunywa ngabazali ukuthi hambanethatha amanzi babefuqana khona lapho and isibhorane sibanjwa umuntu wonke phela uyathi uqeda ukukotshoza omunye umuntu uyalandela la uyakotshoza can you imagine ukuthi kungenzakalani khonapho nxa kungabe kulo muntu obele COVID-19 ohambela esiboraneni iningi abantwana abasakhulala abagqoki mamask labadala bakhona engibabonileyo nje bebengagqokanga amamask so kusuka kwethuse kakhulu ukuthi kanje njengomuzi sicabangani ngendaba ye-COVID-19 sesikhohlwe ukuthi kule COVID-19 ngoba sesiloduko lwamanzi angazi khona lapho njengenhlanganiso sike saxoxisana lo-councilor oka-ward 25 bebekhuluma ngokuthi uhulumende sethe khona benze ama-ward based task force committees sim-interview wakho abawesithi hhayi bazame ukuthi benjani bencedisane lezakhamizi kuma-ward lapho ukuthi kule ndawo ezi-congested kakhulu ezilazwa lezo siboraneni kulabanye abalamashabhini kulabanye emagrosa khonapho kuya
kuphithizelasebenza ngalesi sikhathi se-lockdown
maye babo akugidwa kuyafiwa abantu bagida nsuku especially Friday Saturday kulamashabhini aziwayo
uNkosi Kona Dibithi yintethele izindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umthethwandaba kamanje oweHarare namhlanje unqume uvimba igqwetha elimela intethele izindaba elodumo uHopo Chingono. Owetheswa umlando wokushoshozela uZulu ukubana atshengisele ngodlakela unkosikazi Beatrice Mthethwa uqhubekela phambili ngalo msebenzi ngemva kokuba abatshutshisi kulolu daba bemethesa icala lokwazisa umphakathi ngokwenzakala ekuthonisweni kwalelu daba ekulobeni akwenze enkundleni yokuxhumana eyebulenjini ekhasini lakhe kuFacebook. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMantshi uNkosi Nduna wethulele sisinqumo edabeni lukaMthethwa esithi game ukumela uChingono ngoba akulobayo ekhasini lakhe kuFacebook esephula umthetho ngokweyisa idale. UNkosikazi Mthethwa ulobe ekhasini elegama lakhe elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law esithi uChingono wabotshelwa ezombusazwe yikho walethwa emthethwandaba efakwe izankosi lasenyaweni. Kodwa uNkosikazi Mthethwa uyalilandula lelo cala esithi leli khasi lasungulwa ngu-Lori Conway isizalwane seMelika owake wasebenza loChingono ngesikhathi besebenza emfanekisweni webioscope olandisa ngempilo yakhe esebenza njengegqwetha esithi yena akalalo ikhasi kuFacebook. UNduna uthi ukubhala okunje kutshotshozela umhlaba wonke ukuthi uhlabe umkhosi usithi akaphathwa kuhle uChingono. Lanxa engelalo ikhasi leFacebook, uMantshi uNduna uthi uNkosikazi Mthethwa kwakumele abone ukuthi acitshiwe lawo mazwi ayebhaliwe. Esethula lesi sinqumo uNduna usole njalo kwenza kukaNkosikazi Mthethwa ukumlobela incwadi enikezwa la kumtshutshisi uMnumzana Whisper Mabhawudi ebeveza ungajabuliswa kwakhe ngesiphatho sodaba lukaChingono edale. Uqhubeke ekhuthaza njalo abe ofisi yomtshutshisi omkhulu elizweni u-Attorney General Khumbirai Hodzi ukuthi bathathe amanyathelo ukubona ukuba umiswa phambi komthethwandaba uNkosikazi Mthethwa esetheswa icala lokweyisa umthethwandaba njalo wakhuthaza labenhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha elizweni e-Law Society of Zimbabwe ukuba bathathe amanyathelo njalo ukumjezisa athathelwe isicoco sokuba lilunga. Kodwa uNkosikazi Mthethwa uthi akamangaliswa yilesi sinqumo esethulwe lidale edabeni lwakhe.
I think all of you heard the beginning of the year that we will deal with the lawyers.
Ngithemba lonke lazisuyela njalo sawakhumbula amazwi akhulunywe ekuqaleni kwawonalo umnyaka lapho kwathiwa khona kumele athwaliswe nzima amagqwetha bathwaliswe nzima odokotela sebeqale ngamagqwetha ke lokho abakwenza kimi kuyethusa kumagqwetha kakhulukazi asacathulayo injongo yokutshela lawo magqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi ungamela umuntu okuhlangothi olunje uza kubona okukhulu akukodwa lokho ukuthi sokulalesi sinqumo esithi mangimiswe phambili komthethwandaba
ingcwethi zezomthetho lezicubungula ezombusazwe bathi kabamangaliswa yilesi sinqumo somthethwandaba phezu kwegqwetha elilodumo kwezokulwela ilungelo loluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa. Omunye walezingcwethi kwezombusazwe ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana.
UBeatrice Mthethwa ngumama oyintshantshu kumbe singathi ke oyingcwethi endabeni zokuba ligqwetha lezi. Okuyinto engafunakaliyo ngabemakhotsi laba esingathi justice eZimbabwe ayikho lokho sokuvelile lapho lo onguye wakade thenjiwe ukuthi nguyomela abantu nguye ozakhangelana le state sokuthi hayi sokumele ume ngezizathu ezingaziwayo ngezizathu ezingacaciyo soloku sokuhle kwabulala ithemba ade likhona elincane lonalelo emakhotsi ethu kumbe ukujustice yethu yelizwe akusela lutho esesingaluthemba nxa amakhotsi sesetshenziswa ngale indlela yokuthi avikele abanye kodwa abuya setshenziswe futhi ukuhlukumeza abantu banye bona labo futhi okumele ngabe ikhodi ye umthetho yo obavikelayo.
Kwasekelwa ngomqondisi ohlangothi lwezokukhulumisana esigabeni sangezansi yelizwe ebandleni lezaphu umnumzana Patrick Ndlovu othi okwenzakeleyo kuyethusa
ngoba sokuyimvame kathesi lapho kwelakithi ukuthi labantu laba bakomthethwandaba womhlaba yalingana umhlaba awusalingani usugobele ngale ngesihlalweni sokubusa. Sibona ngani umantshi lapha usuku wayedlulisa amandla akhe akusikho emandleni akhe ukuthi akhulume ngobumeli ngoba ukukhuluma ngobumeli usuka adle amalungelo kaSinono.
Uqhubekethi yikho kanye uZulu ahlala ekhala ngakho ukuba kuyimisebenzi yenkohlakalo ekusibanga esiphezulu. Elinye njalo igqwetha elilodumo uProfessor Lavimo Maduku uthi kulilungelo lakhe umuntu ukumelwa ligqwetha alifunayo njalo esithi isinqumo sokumisa umthethwa ukumela uChingono silakho ukuphikiswa emthethwandaba waphezulu owe High Court. UMaduku uveze lokhu ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ngesikhathi ephendula imibuzo uZulu akade embuza yona. Ngemva kokwethulwa kwalesi sinqumo uChingono uhle waqala ukupha ubufakazi emthethwandaba phezu kwesimo esisemajele kodwa intatheli izindaba loZulu bengavunyelwa ukulalela loba ukuba khona edale. Okwamanje usemelwa ligqwetha uAdvocate Taona Nyamakura ngemva kokwethulwa kwesinqumo sokuvimba umthethwa. UChingono okhangelelwe ukuqhubekela phambili esipha ubufakazi bakhe kusasa lokhu ngemva kwesicelo sakhe sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso ibail esithi ngoba sekukhona oseguqukile kusukela ekuqaleni lapho umthethwandaba wamncitsha khona leli thuba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Buthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi bethi lokhu kulakho kudala kuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku idolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilenani eliphezulu labatholakala bele COVID-19. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inengi labantu bakobulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Unkosikazi Bridget Ncube isakhamuzi sesizinda kobulawayo uthi kumele umunisipala abone ukuthi angathatha nyathelo bani ukulungisisa lumumo.
Ayi besicela ukuthi iCity Council isisize bakithi. Sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu. Esizinda asodoti encane lapho. Abathwali izibo omabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa yilockdown ukuthi bethwala izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo abasela plan ukuthi beyenze njani sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonapha kuthi kunuke endlini ngamabhimu kuthi kunuke endlini ngokuswela amanzi asawathi benze njani
isikhulumi se-council edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi umunisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili
ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lesesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level so endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozweni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo babhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcine nini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu kathe sebelahla izibi mahlayana njalo siyananzela ukuthi edolobheni i-cleanliness isiloke sizama but kulabantu futhi abanjani abavula amabhimu bebevule izibi lezane ziyabe zishiywe kusanitary lane simelele izimota. Izimota zethu zifanele zihambe ngeschedule but okuhluphayo kakhulu ukuthi kwesisikhathi kuyabe kungala fuel edolobheni. I think seke sibone lathi sokulamalayini emagarajini lathi fuel yethu njengecouncil kwesisikhathi yabe ingafikanga kwesisikhathi njalo siyabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Ikhansili yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngokuqansa kwenani labatholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Saphatha njalo udaba lokwephulwa kwelungelo labethula izindaba elizweni. Amalungelo awentathela izindaba ayahlonitshwa na elizweni? Mthokazi omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama lilami uMaigobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abakade betshengisela esigodlweni seSudan eKhartoum izolo bathe bafuna ukunanzwa komthetho lokuthula ngesikhathi benanza umnyaka wakuqala selokhu kwaba lohulumende wesikhatshana kulelo lizwe. Kulandela ukususwa esikhundleni kokwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir. Umhlangano omkhulu webandla lama-Democrats owe-National Convention usungulwe izolo lapha eMelika lapho okukhulume khona owayengunkosikazi kamongameli uMichelle Obama kanye lomdeni kamoyi umnumzana George Floyd owafa esezandleni zamapholisa okwabangela ukutshengisela elizweni lonke. Kwele Italy bekule ndwendwe ezinde abantu befolile eRome namuhla bevela eCroatia, Greece, leSpain neMalta behlolwa kumbe baligcikwane le-coronavirus.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uChris Gandhi esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Abamabhizimusi amancane labaphila ngokuthengisa izitaladeni abathenjiswa imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane logubhano lwe-coronavirus belokhu bengakatholi lolu ncedo osekuzatshiya amanye amabhizimusi la esemi ngamadolo kumbe khona ukutshabalala. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula ukuthi uhulumende usesungule isikhwama semali edlula amadola ayizigidi ezingamachumi alichumi lasithupha esokuphathisa amabhizimusi amancane ngemali. Kodwa isiphathamani lasenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi akula ngitsho lelunga elilodwa elenhlanganiso yabo eselithole lolu ncedo.
Hayi, ngomnakano wethu njengenhlanganiso ikutshengisa ukuthi uhulumende bezi abantu kabaqakathekisi ngakhuluma iloba yini into leyo ingafezwa. Sizwile ukuthi abayitholi abanye kwakuthiwa 200,000 kodwa abantu balinda sekungathi kukhona abanye abayiphiweyo asikwazi, but thina abantu esebenza labo ngitshile ukuthi ngiyafuka kanje kakhulu yedwa owayitholayo leyo mali. Ngokunjalo ukuthi kwehlulani asikwazi nani ukuthi uhulumende nga uyathi engathembisa abantu enze izinto ngoba ukuthembisa abantu nika abantu ayithembele ngekho kuyabulala abantu besithi bazaqalisa ukuthi bathole imali bathengise. Umuntu ngona ahlazibonele kwazidayivela kulalo into ezayenzakalala kulalutho mana ngizibonele ngizisebenzele.
Amanye amazwe afanale leSouth Africa aphathise amabhizimusi amancane kunye lezizalane zalelo lizwe ngoncedo lwemali ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ziningi inhlangothi zomphakathi ezazithenjiswe uncedo lwemali.
Ubona njengento embi sibili ukuthi uhulumende uyathembisa izimali uthembise abantu abaningi amabhizinesi amancane ontanga labanye bathenjiswe izimali ezithize kodwa azikaphumi lakhathesi. Siyakhumbula ukuthi even labagogekileyo bebethenjiswe izimali i-lockdown iqalisa kodwa uhulumende uyabe ekhuluma nje ungela output ephumayo.
Undiweni uthi kulembiko ethi bengaba bekhona abayitholayo limali lanxa limbiko ingacaci ukuthi ngobani.
Ngokwazi kwethu umfoka Gande okwenzakalayo ukuthi abantu bayathatha ama SIM card awenet 1 kuthiwa ikho kuzangena khona leyo mali, but kuze kube lanamhlanje akikekho lo yedwa oseyinukile leyo mali asikezwa amalunga ethu ayitholile. Abantu batshona befolile emthathandlela bethatha ama SIM card lawo kuthiwa imali ingena khona. Kodwa ngiyakhuluma and ngiyafuka ngithi mina kula ngitsho lo yedwa owakithi esimaziyo kumalunga ethu oke wayithola leyo mali. Kulusizi kakhulu kungani kudlale ngamani kudlale ingqondo zabantu abantu abadala besiyatshona befuqana begade ngitsho besedolobheni besiyafola amalayini leyo mali kuze kube namhlanje ayikabi khona. Satshelwa kuqalisa ukuvala ilizwe ngo-March 2020 kuthiwa izaba khona ephela ku-April seze waphela u-April sangena ku-May ku-June July waphela namhlanje sesibanga ukuphela ku-August akula muntu etholileyo leyo mali. Kuyindaba esibuhlungu kakhulu ekuthini abantu abavele besebenza nzima abatshane bethenjiswa into engekhoyo.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi uhulumende engafezi izithembiso zakhe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe? Sibuze ukujera lumbuzo.
Ngingathi into eziningi zibanjwa ngama-bureaucratic requirements ababefuna ukuthi umuntu aze anikwe isimali leso. So nxa ungakhangela uzabona ukuthi isithembiso ziyabe zikhona kodwa abalama requirements abalawo ukuthi abantu kumele babe lawo, kumele ube engxenye le company certificate, ube lokunye okutshengisa ukuthi uyikhampani sibili. So ama-companies amaningi siyakwazi ukuthi babhekana ludubo ngenxa ye-registration, ngenxa yezinto eziningi-ningi. So yikho okwenza ukuthi uhulumende ehluleke ukuzobanika imali ngoba uyabe engelakho i-proof ukuthi ama-companies lawo ayasebenza njalo. Engxenye uyabe ecela into eziningi kakhulu othi ama-SMEs baye bengelazo.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni iyehlule. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Umhlangano omqoka webandla le-Democratic Party eleMelika uqale izolo ntambama lapho uNkosikazi Michelle Obama, umkamnumzana Barack Obama wayengumongameli weleMelika esole umongameli Donald Trump esithi kasuye mongameli ongabusa ngesikhathi ilizwe liphakathi kodubo lwegciwane le-coronavirus. UTrump yena namhla uvuke ephendula lumbiko esithi kungayisimbuso kaObama owawungalungelanga iMelika ngabe yena kangenanga kuleso sikhundla. Abanye abethule amazwi ngelanga lakuqala lomhlangano lo bagoqela umnumzana John Kasich olilunga lebandla lama-Republicans ophe umbono wakhe ngombuso kaTrump esithi uzulu weleMelika kumele engamvoteli. Namhlanje abanye abakhangelele ukukhuluma emhlanganweni lo bagoqela uNkosikazi Jill Biden, umkamnumzana Joe Biden ozancintisa MLA ibandla leli lama-Democrats lowake waba ngumongameli umnumzana Bill Clinton. Lo mhlangano obumele wenzelwe edolobheni leMilwaukee kodwa ngenxa yegciwane le-coronavirus iningi leziphathamandla zebandla leli siza kwethula imibiko yazo ebulenjini be-intanethi. Lo mhlangano uzagqitshwa ngolesine. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika, uNkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukuhlanganisa uformer vice president uBiden lo mama ongumuntu omnyama uKamala Harris mbona ngani kubumbe ukuthi icele labo libe lamandla njalo laletha amadlabuzane ebantwini ikakhulu omama ababantu abamnyama lapha eMelika yibo ababumba iDemocratic Party. Bathe esikhathini esiningi bebetshiywa phandle. Ngibona ngani uKamala Harris yena ngokwakhe ngokuba ngumuntu oqeqetshileyo kwezomthetho, oqeqetshileyo ukuthi uke wabakhona kuSenate, uyakwazi ukuthi iSenate isebenza njani, uyakwazi njalo ukuthi umthetho welizwe usebenza njani. Kuzaletha ukuthi kube le icele labo liqine kakhulu le Democratic Party because ukuthi uBiden azabe khona lapha khona ngumama womuntu omnyama omlethe khona lapho. Ngingathi ngamafichane Biden really owed the black people in general ukuthi laye eWhite House walethwa nguObama. And ngemva kokulethwa nguObama lathi omama babantu abamnyama sabuye samfaka ukuthi abe yinominee.
Esikhathini esiningi umhlangano lo oye-convention wandise ukwenziwa kugcwele abantu. Njengoba kathesi kungela abantu ngenxa ye-COVID-19, ubona ungani akusoze kwehlise na izinga lamadlabuzane elandise ukwenziwa nxa kugcwele abantu?
Ukuletha abantu ndawonye ngesikhathi se-convention kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba abantu bakhuluma bexoxa uxoxelana ngama-experiences abo ukuthi nje ukuthi umuntu wathi mina kimi oqakathekileyo yilokhu lalokhu ya. Kodwa ukuthi abantu bakhuthazeke kangakanani nge-Democratic Party kulumnyaka. I-Democratic Party kayibonge yena lo ubaba ohlezi e-White House. Ubaba ohlezi e-White House usedunge wonke umuntu ukuthi lala abantu abadondayo ukulalela izinto ze-politics. Namhla bakhangele ku-TV bazakhangela iviki yonke. Yona le imhlangano yabo yenziwa virtual ukuthi bezwe ukuthi i-Democratic Party bathembisani.
unkosikazi Priscilla Ndlovu, izizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.